siyabonga Chris. Siyalamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 3 kuNcwabakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wale mwemukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Tinalapha eAfrika gasitoli lutho vele ukuthi kukhanyiswa kanjani kasikwazi kazake sitshelwe ukuthi izilwane ezithengiswa lapha eZimbabwe imali iphuma khona iya ku treasury imali enjani asikwazi vele. So tinaka sitoli lutho so kasilandaba lakho mina ngokwami ngilandaba lakho ulokwe kwezilwane.
Kuphume imbono etshiyeneyo phezu kokubulawa kwesilwane ebesithakazelelwa izethekeli eZimbabwe saze sanikwa igama lokuthi nguSisel. Abanye besithi abalani lokufa kwaso njengoba babevele bengasazi.
Into enhle ukuthi sibone umongameli welizwe leMelika sihlangana endlini A1 sisonke. Into enhle kakhulu ukuhlangana laba lentsha eAfrika. Intsha egcwele uthando
emukelwe ngenjabulo amazwi kamongameli Barack Obama weMelika yena othi inani labasakhulayo beAfrika abazaphatheka kuhlelo lweMandela Washington Fellowship ngomnyaka ozayo lizaqonga ngokuphindwe kabili. Kwezemidlalo iqembu lenguqo leHighlanders liphakamisa inkezo yeZNA Commanders Charity Shield ngemva kokunqoba eleDynamos nge-1 kanya. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kuphume imbono etshiyeneyo phezu kokubulawa kwesilwane ebesithakazelelwa izethekeli eZimbabwe saze sanikwa igama lokuthi nguSisel. Abanye besithi abalani lokufa kwaso njengoba bebevele bengasazi ngakho kungatsho lutho kuyibo. Intathe izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Ukubulawa kwesilwane uSisel ngenyanga edluleyo sibulawa ngomunye wabazingela okulenzuzo uWalter Palmer odabuka kweleMelika sokudala inkulumo omhlaba wonke jikelele ikakhulu abaphatheke kwezokulondolozwa kwenyamazana zendle kanye lezethekeli. Kodwa iningi labantu eZimbabwe baveze ukungazi okuningi ngalesi silwane njalo bethi ukuphila lokufa kwaso akubasizi ngalutho njengoba laleyo mali etholakala ngokuzingelwa kwazo bengazi ukuba isiwa kusiphi isikhwama sikahulumende. Umnumzana Henry Mateu uyintatheli zindaba esebenza izimele esebenzela eHarare otshengise ukukhathazeka phezu kokuqakathekiswa kwalesi silwane ethi abantu makhaza njengaye bebevele bengazi ngaso.
Indaba esizifuna zona lapha eZimbabwe indaba ze-economy ukuthi inotho yelizwe bayihambisa kanjani. Lokhu kusibangela imisindo ngenxa yebosisili yezilwane vele akusincedi. Izilwane ziphila njengezilwane abantu baphila njengabantu. Sifuna ukuthi i-economy inotho yelizwe ihambe iqhubekele phambili. Sifuna ukuthi umgaba yenze something ngendaba ye-economy nokuthi ukusitshela izinto zosisili wayenze lokhu ngokwabo asilandaba lakho thina.
Wathi lo umsindo osusenziwa ngabakwamanye amazwe ungatsho lutho kuye labanye abanjengaye ngoba vele kungatsho lutho kibo njengoba singekho isizathu sakhona.
Abanye laba abaphuma kumanye amazwe ngokwabo ngoba bayekwazi ukuthi bona bathola imali mayizilwane lezi zingatshontshwa lapha eZimbabwe zingatshontshwa lapha eAfrika. Thina lapha eAfrika gasitoli lutho vele ukuthi kukhanyiswa kanjani kasikwazi kazake sitshelwe ukuthi izilwane ezithengiswa lapha eZimbabwe imali iphuma khona iya ku treasury imali enjani asikwazi vele. So thina gasitoli lutho. So kasilandaba lakho mina ngokwami ngilandaba lakho ulokwe kwezilwane.
Ngeviki ephelileyo umphathi ntambo wezokulondolozwa kwemvelo unkosikazi Opam Chinguri Kashiri utshele umhlangano lentatheli zindaba ukuba uhulumende ufuna alethwe eZimbabwe uPama azomiswa phambi komthethwandaba. Kodwa umthuthisi omkhulu elizweni umnumzana Johannes Thomana uveze ukuba lokho kuyinto okumele yenziwe ngabe ofisi ebona ngezenzakala phakathi kwelizwe. Ngasikhathi sinye abe ofisi le ebona ngezenzakala phakathi kwelizwe ye-Home Affairs bona bathi lolu ludaba kumele luchutshiswe ngabogatsha olubona ngezemithetho elizweni. Kuthi isikhulumeli samapholisa u-Senior Assistant Commissioner Charity Charamba uthi kungela angakutsho phezu kwalolu daba njengoba selusezandleni zomthethwandaba. Kunje ababili abaphathise kulesi senzo sokubulawa kwaSisile ababalisa umnumzana Theo Bronkhorst lo mnumzana Honest Ndlovu sebethathelwe amalayisensi abo okuqhuba umsebenzi. UBronkhorst umiswe phambi komthethwandaba eWange waphiwa ithuba lokuhlawula isigidi samadola yesibambiso. Lesi silwane ebese sile minyaka elithumi lantathu yokuzalwa sibulawelwe epulazini le-Antoinette Farm endaweni yeGwayi Conservancy emangweni weWange. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguMavis Gama.
Kusenjalo amagqwetha eZimbabwe athi kungathatha isikhathi esifitshane kumbe eside ukuthi umnumzana Walter Palmer owabulala isilwane esaziwa ngegama elithi Cecil ahanjiswe yiMelika eZimbabwe ukuyathonisiswa icala lakhe. Umnumzana David Coulthard igqwetha elizimeleyo njalo owayengumphathi ntambo wehlangothi lukahulumende olibona ngezikolo lo mnumzana Sobu Sagula Ndebele wayeligqwetha elikhulu lelizwe u-Attorney General bathi kuzaba nzima ukuthi uPalmer athonisiswe. Umnumzana Coulthard uthe kuningi okungenza ukuthi agcine engahanjiswanga eZimbabwe okunjengokuphikisa okungenziwa ngamagqwetha akhe okugcizelelwe umnumzana Ndebele.
Okwenzekayo ukuthi khona kuya ngesivumelano samazwe omabili ukuthi into zakho naziyabe zihanjiswa kanjani.
Kathesi sikhuluma ngeMelika leZimbabwe kukhanya kulesivumelwano lesi sokumele kwenziweni, kuqaliswa ngaphi kusiywa ngaphi?
Kuyamele umuntu akhangele isivumelwano sakho naye sesikhulumayo ukuthi kuhanjiswa ngaphi kusiyana. Ngasikhangela kuphela siyaqondisa ukuthi indlela yakhona yile ekuthi lokho elikufunayo kwenzakale.
Ukhumbula ukuthi kwakuthiwa kumele uhambe njani khonapho? Nxa usakhumbula i-treaty
yakhona. Awuzange kube le awuzange kudingakale mina ngikhona ukuthi kube le kufuneka umuntu osemelike esiza ngapha eZimbabwe. Awuzange kudingakale.
Ye, so masa sikhangela ke baba Ndebele khonoko ukuthi ke okuthiwa yi-procedure, so ke kusuka kuhanjiswe njani?
Isikhathi esiningi kwenziwa emthethwandaba yamazwe athiyeneyo. Ahambe emthethwandaba lihambe phambi kukajaji khonapho lenze ama-application enu. Nxa kulaba abaphikise abaphikise, kodwa into yenziwa nemthethwandaba. Kuyawuyiwa sibili emthethwandaba ukuthi umuntu ayekwenza isicelo leso esemthethwandaba. Nxa bebona kufanele kuhambelana lo mthetho welizwe bayavuma ukuthi kakwenzeke. Nxa bebona kungafanelanga bani lokho sokusenziwa ngama-tonisinda.
Kungathatha isikhathi esinganani?
Kuya ngokuthi kulabantu abaphikisanayo yini kumbe into esivunyelwane khonapho. Kwezinye isikhathi abantu kuyahanjwa umthethwandaba, omunye aphikisane lakho angavumi, komunye umthethwandaba oqansileyo ndijana kuze kuye phezulu emthethwandaba yonke elizwe kuphelele khonapho. So kwesinye isikhathi kungathatha isuku, kwesinye isikhathi kuthatha iminyaka emningi, kusiya ngokuthi kulokhu kuphikisana yini. Ngoba umuntu wonke olelungelo lokuya emthethwandaba ayefika athena hhayi mina njani kangivumi ukuthi kumele ngihanjiswe.
Lowo ngumnumzana Sobu Sagula Ndebele oyiligqwetha elikhulu lelizwe obekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ekwabulawayo. Silokhu sisedabeni lesilwane uCecil. Usenator weMelika umnumzana Bob Menendez owebandla lamaDemocrats uthi uza kwethula umthetho othiwa Cecil ojonge ukuvikela ukubulawa mahlayana kwenyamazana zendle lokuthengiswa kwenhloko lezinye izizathu zalezi nyamazana. Kunjalo nje uhlangothi lweZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority lona luthi soludinge esinye njalo isizalwane sakwele Melika esetheswa icala lokubulala ngokungekho emthethweni esinye njalo isilwane eWange ekuqaleni komnyaka. Lolugatsha luthi umnumzana Ian Casimir Seski, udokotela owelapha abesifazana, ngomunye osedingwa ilolugatsha kulandela ukudingwa kukamnumzana Walter Palmer, udokotela wedolobho leMinnesota okuthiwa wagwaza uCecil ngomjoko waselandelela leli bhubesi okwamalanga phose amabili walidubula. Ngalokho uhulumende uthi usemise ukuzingelwa kwenyamazana zendle kukhangelisiswa ukuthi imithetho iyalandelwa yini ngabazingeli laba. Umtshutshisi kahulumende omkhulu utshele iStudio 7 ukuthi usamelele amaphepha avela kumphathi ntambo wezelizwe umnumzana Ignatius Chombo ungatholakalanga yena ongatholakalanga ecingweni. Umphathi ntambo wezokwethekelelwa umnumzana Walter Mzembe utshele intatheli izindaba ukuthi inani lezethekeli selehlile kulandela ukubulawa kwesilwane uCecil. Lokhu kugcizelelwe ngonobhala obona ngezemvelo kubandla le-MDCT Umnumzana Joel Kapoza kungxoxo ayenze lo Chris Kande we Studio 7.
Yeah, indaba ikhona ukuthi I think akulunganga and kuyasiphambanisa njengelizwe. Nxa sesiyaphuma emaphephandabeni lizwe lonke umhlaba wonke into ezingangekho right ambona ngathi akusinika isimo esihle njengelizwe. But kusitshengisa ukuthi I think silelo silodubo njengelizwe lokulondoloza izinyamazana zethu and sikwazi njengathi sinesihlala tuzale zinyama siyakwazi ukuthi izinyamazana ziyatshontshwa and siyakungelazo zesizwe zethu.
Manje singathini nxa sikhangele lokhu okwenzakeleyo kuzabangela na ukubana abantu abavela kumanye amazwe bengasabuyi?
Hayi, ukubuya bengabuya kodwa ngiyathemba ukuthi ukubuya basoze kubuye ngenani enkulu esitele ukuba layo. Ngoba sekusobala ukuthi njengeZimbabwe asila ndaba lezemvelo and emhlabeni wonke nje anti yakwazi ukuthi konke abantu sibe qakathekisa izinyamazana impilakahle yezinyamazana abanye abasafuni nokuthi zibulawe nje. So khonokho nje kuyasinika nje njengabantu abangathi abazele ezinyamazaneni and kuzasihlupha sizabona ngokuya kwezikhathi ukuthi ama-numbers ama-tourist azakwehlayo kodwa vele hhayi izindlela abantu sebekwazi ukuthi izivulele izomntwana izimbabwe bazafuna ukubuya kodwa abaningi kade besijayela basoze bebuya.
Njengokutsho kwakho wena njengomuntu ohlala khona ngapho duzela lapho okuwabulalewa khona lesi silwane, ungathini ngendlela le nani yokuzingela khona lapho ikakhulu ngabantu abavela kwamanye amazwe?
Ya, uyabona ukuthi esikubonayo thina yebo kambi bengakhuluma ukuthi izinyamazana seziningi kumbe indlovu seziningi kodwa esikubona thina esihlala izinyamazana sezilutshwane. Abantu abangena emapulazini aseduzane lama-national parks babulala izinyamazana amahlayana and so nesi silwane esibulele yingxenye nje encane nje just the tip of the iceberg but otherwise besikwazi thina ukuthi izilwane ziyadutshulwa okungaphandle komthetho and khonokho sikubona ngani sibona ngezinyamazane esezibaleka kuma-national parks zingena ebantwini zezibulala abantu sezihlukuluza abantu emakhaya.
Lo umnumzana Joel Kapoza unobhala obona ngezemvelo kubandla le-MTCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esebhinga.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-12080 la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umongameli Barack Obama weMelika uthi inani labasakhulayo bemazweni awezwekazi le-Afrika achiyeneyo abazaphatheka kuhlelo lweMandela Washington Fellowship ngomnyaka ozayo lizaqonga ngokuphindwe kabili njalo uthi uhlelo lolu luzaqhubeka lanxa esesukile esikhundleni. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni awenze labasakhulayo abagqiba izifundo zabo phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship namuhla, uMongameli Obama uthe banengi ontanga abafuna ukuphatheka kulolu hlelo. Ngalokho uthi ngomnyaka ozayo inani labasakhulayo laba lizakhwezwa lisuka kumakhulu amahlanu lonyaka liye kunkulungwane eyodwa ngomnyaka ozayo. Uchayela ihlombe ontanga asebegqiba izifundo zabo laba esithi uyaziqhenya kakhulu ngabo ngoba betshengise ukuba bazimisele ukuthuthukisa amazwe abo. Uveze njalo ukuthi ngomnyaka ozayo uzathumela abasakhulayo beMelika abangamachumi ayisishiyagalombili emazweni achiyeneyo e-Afrika bayefunda ngokwenzakala emazweni la phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship lolu. Uthe namhla bavule iofisi kwele Kenya ngenjongo yokuphathisa osomabhizimusi abasakhulayo. U-Obama uthe njalo amanye amahofisi azavulwa ePretoria kwele South Africa laseDakar kwele Senegal. Ontanga beZimbabwe abaphatheke kuhlelo lolu lonyaka bangamachumi amathathu njalo bebeqhuba izifundo zabo emakolishini achiyeneyo. omunye wabahlanganelo Obama namhlanje uPromise Muleya yena obonge uObama ngokuqhuba uhlelo lolu ngoba esithi kunengi akufundileyo
into enhle ukuthi sibone umongameli welizwe leMelika sihlangana endlini A1 sisonke into enhle kakhulu ukuhlangana laba lentsha eAfrika intsha egcwele uthando egcwele amandla egcwele izifiso zeAfrika jikelele le into engathi ngihamba layo ngiyithwele ngizwa ngale ntshukuntshu entsha ukuthi izwekazi leAfrika singalithatha kanjani siqhubekela phambili
omunye njalo abasakhulayo laba nguyivoni jila laye othi uthokoze kakhulu ngokuqhuba izifundo phansi kwalolu hlelo kanye lokuhlangana lo Obama namuhla
yebo engithokozile kakhulu nakhathesi ngiyathokoza ngoba isisikhathi ade ngisimelele sokukuhle khathesi ngoba sibonile njalo ngezwa ekhuluma ngodaba lokuthi nxa sikhangela ihlelo ukuthi omama baphila kanjani kuqakathekile kubalulekile ukuthi obaba labo bancedise ngathi iculture yethu kuqakathekile ukuthi sikhangele ezinye izinto yebo kulezinye ezirayithi esingaqhubeka ngazo kodwa kulokunye okumele ukuthi sikhangelisise kuhle kuhle ukuthi kambe shuwa khathesi singabe lokhu esisithi umama kurayithi xa umama etshaywa yini
uObama ukhuthaze njalo ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu abagogekileyo abesifazana izitabane kanye lamalungelo oluntu nje jikelele abasakhulayo laba bahlabelele uObama ingoma yokumfisela impilo ende ngaphambilini kwelanga lakhe lokuzalwa elinanzwa kusasa Imele iStudio 7 ngise Washington yemi uNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli. Inhlanganiso ezimele amalungelo ezisebenzi zikahulumende zithi zilungiselela ukuhlangana lohulumende ngendlela yokulungisisa udaba lwababalisi ababikwa besedlula inkulungwane ezintathu abangatholanga umholo wabo wenyanga kaNtulikazi ngoba babengekho lapho ababesebenzela khona ngesikhathi umqhatshi wabo eqhuba uhlelo lokudingisisa ngenani lezisebenzi zakhe olwe-audit. Inhlanganiso lezi zigoqela eZimbabwe Teachers Association, Progressive Teachers Union of Zimbabwe, kanye le-Public Service Association, zona ezithi abanye ababalisi babethethe ikhefu elavunyelwa nayo lomqhatshi wabo ngesikhathi kusenziwa i-audit le. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Public Service Association, uMnumzana John Takara, uthi isehlakalo lesi sesikhathaze kakhulu ababalisi abangatholanga iholo labo.
Singabuhlungu kubantu abasebenzi begovernment. Abantu begovernment banabantwana abafundayo nje. And abantu abaningi sebewakhathe amabhasi okuya emsebenzini kuye abantu banabantwana abafundayo. Kukhathesi abantu abaningi bayagula, bafuna umuthi, bafuna ukulatshwa. Isibhedlela khathesi ayibasavume umuntu ongalamali. The media aid society iyahlulekwa ukuthi abantu balatshwa. So abantu bakasiyane kakhulu.
Kuzaba khona okunye okuhluphayo ukuthi ababalisi laba bethole imfanelo zabo kumbe libona ingani kukhona okunye okungaphazamisa phambili.
Singase abameli babasebenzi kunokuthi sihlangane igovernment sizothi bazama ukwenzani. Abaningi sebangikhona abanye bathi akudaigentment. Abanye bathi afuna ukuthi abantu basuke emsebenzini. Thina sifuna ukuthi sihlangane la ngoba sishiye ukuthi kuyini okwenzekayo kithi. Abantu khathesi bayadiveka, abantu bayahlupheka kakhulu. Izibabinto zikumikela kulenje.
Ngabe kukhona uhulumende asekukhulumile khathesi?
Thina sasicabanga ukuthi ugovernment unamgangu sekendini. Ngoba bakhela abantu ukuthi kwaphamba nesika zalungisa. Khathesi kanti bathile. Sesizinikeukuthi sihlangane labo. Sizothi bazama ukwenzani. Bangasikelanga kuhle akuzahlupha thina sebasebenzi simele ukuthi sinike abasebenzi banike ukuthi imali zabo abantu basebenza phela abazange balunge emsebenzini bayabesebenza
kodwa kubakhathaza ngani ababalisi laba abangazuzanga imfanelo zabo libona ingani babhekane lobunzima obunjani kathesi
obunzima obukhulu bayadla balizindlu bayagula bafuna ukuthi abantu abantwana beye esikolo bayakhatha amabhasi labo bayakhatha amabhasi nakhethi ezimbabwe siyathuthwa ngamagesi ahamba abantwana bathenga inkuni bathenga amaparafini kuyokulengoti bazipekisa.
Lo umkhokheli wenhlanganiso ye-Public Service Association, umnumzana John Takara, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ku-Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela umkhosi wokuhlangana kwabasakhulayo be-Afrika abagqibe izifundo abeyali lomongameli Barack Obama weMelika. Tumelani text message kunambalo esithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Amakhulu lamakhulu entathela izindaba zakwele Mexico afole izolo ngesonto esigodlweni salelo lizwe. Esola ukubulawa kwentatheli zindaba ebithatha imifanekiso etholakale ifile ilamanxeba okudutshulwa labanye abesifazana abane. Intatheli zindaba lezi beziphethe amabhakane okusola uchuku lodlakela oluqondiswe kwintatheli zindaba lemifanekiso kaRuben Espinosa obikwa ebaleke emzini wakhe ngemva kokuhlukuluzwa. Unobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations, umnumzana Ban Ki-moon, usole kakhulu ukubulawa kwesotsha lebutho le-United Nations kwele Central African Republic obulewe izolo ngensonto ngemva kokuhlaselwa kwamasotsha awe-UN abedinga amalwecatsha awesimuslim edlulisa amalawulo. Ugatsha lwezempilakahle soluqale umkhankaso walonyaka wokuhlola lokukhulumisana lozulu ngengculaza owenziwa ezigabeni zeMandebeleni lapho okukhanya ukumemetheka kwegcikwane leli kungehli njengakwezinye indawo zelizwe. Unothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ngaphansi komkhankaso lo, ugatsha lolu luthumela amaqembu kundawo ezitshiyeneyo ezitolo ezikolo lalapho kuhlangana khona uzulu ukuthi aze ukuzahlolwa. Umkhankaso lo ophathwa mnyaka yonke lonyaka usemandebeleni ngemva kokuthi inhlolisiso iveze ukuthi igcikwane lengculaza lilokhu limemetheka okungaphezulu kuzigaba lezi. Isigaba seMathepeleland South yiso esilabantu abaningi abalengculaza amachumi amabili lanye ekhulwini i-21%, kulandela iBulawayo elechumi lasitshiyagalolunye ekhulwini i-19%, bese kulandela iMathepeleland North yona elechumi lasitshiyagalombili ekhulwini i-18%. Umqondisi womkhankaso lo, unkosikazi Gertrude Ncube, uthi ujonge ukuthi imuli zazi isimo sabo kanye lesamanye amalunga ukuze kuqedwe ubandlululo. Ubandlululo lokwesaba ukugconwa nguZulu uthi kubangela ukufa kwabantu abalomkhuhlane lo ngoba bekhetha ukuswela ukwelatshwa kunokuba yinhlekisa emphakathini ngenxa yokwesaba ubandlululo oluba khona ngemva kokuveza ukuba lalomkhuhlane ikakhulu kulabo abahlala emaphandleni. Ophatheke uhlelo lolu eMathepeleland South, unkosazana Marilyn Dube, uthi lomkhankaso uhambe kuhle okwamagama ngoba kukhanya abantu abasesabi njengakudala ukwazi isimo sabo.
I-government yeZimbabwe ilomkhankaso wokuthi kutestwe abantu bekhangelwa umkhuhlane we-HIV. Lokhu bekusenziwa ezabelweni ezitshiyeneyo nje kwele Zimbabwe. Eyawulonyaka ibikhangela ukuthi imuli yonke ibuye izotesta ugogo, ubaba, umama, ukhulu, wonke umuntu osekhaya. Nenzela ukuthi abantu labo baphathiseke futhi sisenzela ukuthi bafundiswe ukuthi babekwazi ukuthi bangaphathisana njani labantu abaligcikwane le-HIV baphinde babekwazi ukuthi bangaphila labo njani.
Umongikazi unkosikazi Ruthendo Makhalima ubephatheke kulumsebenzi emalukitshini atshiyeneyo kobulawayo.
So i-disclosure iyasinceda ukuthi uyakwanisa ukuthi ube le-adherence kulokhona ukuthi ukwanise ukustika kwizikhathi zakho zokunatha ngoba awuyesabi ukunatha ngoba njengoba kulabantu ngoba baye bekwazi, especially abantu bangikhaya kumbe umkakho. Kuyabe kuqakathekile ngoba sesilahlekelwe izimpilo zabantu abaningi ngenxa yokuthi omunye akajelanga omunye wakhe.
isakhamuzi semacheche esigodini unkosikazi Legina Nyathi uthi baningi abesifazana abalokhu besafihla kubomkabo lezihlobo ukuba balegciwane bakhohlwe ukuthi okulempondo akufihlwa emgodleni ngenxa yokuthi abesilisa bona bavele bahambela khatshana nxa kukhulunywa ngokuhlolwa. Umkhankaso lo ojonge ukuhlolwa kwamalunga wonke emoli uthi muhle ngoba uzahle uveze konke obala abantu bakhulumisane lengcitshi bangasalise becabana bodwa.
Nxa wena umama usuqalisa ukumtshela ngomkhuhlane uhlavuke ngolaka ukuthi nguwe suye lawo yena ekwazi kodwa ukuthi uyabe nguye uye lawo. So mama abaningi bakhulelwa ngamazwi ngaye sithi kasiye siyethestwa ukuthi sokutheni ubone uthini mina ngirayithi.
Unkosazana Nancy Nduna wafelwa ngudade wabo ngaleli gciwane uthi uZulu wenza kube nzima ukuthi abesifazana baphume egcekeni ngempila kahle yabo ngoba basuke bakhangelwe njengabonondindwa amabele endlela lanxa bendile. Lolu bandlululo uthi alukho kuZulu kuphela kodwa lasezimulini ezivalela abantu abagulayo ezindlini kumbe nxa kungowesifazana asuswe emzini wakhe asiwe kibo ukuze ayefela khona.
I-HIV AIDS even ezwini zalamhla lokhu idala ubandlululo kubantu laba ababelayo. Tholakala ukubana khona nxa umuntu engatesta positive kuba nzima ukuthi atshele ifamily yakhe i-status sakhe. Lokhu kwenza-ke ukuthi kube nzima ukuthi abantu bakwanise ukuthi bakhulume openly ngama-status abo. Futhi isikhathini eziningi sibona ukuthi omama bengatholakala bele gciwane leli, then umkabo sebafosa ukuthi behambe bebuyele ekhaya beyegcinwa yimuli yabo akade besuke kiyo. Lokhu kwenza kube nzima kubomama ukuthi ba-reveal i-status abo kubomkabo.
Umnumzana Robert Chabalala oyisakhamuzi uthi ubandlululo lolu luyakhanya kakhulu ebantwaneni abazalwa belegcikwane. Uthi umkhankaso lo uqondile ngoba unika imuli ithuba lokukhulumisana ngengculaza ikakhulu nxa kulabantwana abalayo. Abasakhulayo laba babhekana lobunzima ekwamukeleni isimo sabo ikakhulu indlela abathola ngayo leli gciwane athi wenza kube nzima ukukhulumisana labo sowabo ezikolo nxa bethe bafika ebangeni lokuya emacansini.
Abantwana abalomkhuhlane we-HIV abazalwa belawo balohlupho olukhulu ngoba bazithola besesimeni sokuthi sebekhulile labo so kumele beqalise ukwenza awabamacebo ngempilo kodwa kuba nzima ngoba laba abaphila labo ababe ngelawo lowo mkhuhlane babe bebaninela khatshana bengabakwazi okwenza ukuthi abanye becine beyenza kube yimfihlo okwenza kube yingozi kulabo abangelalo leso sifo.
Umnumzana Godfrey Ndebele osebenza labantu abalegcikwane uthi uZulu wenza kube nzima ukuthi abalengculaza baphume egcikeni ngempila kahle yabo ngoba basuke bakhangelwe njengabonondindwa amabele endlela. Uqhubeke esithi ubandlululo alukho kuZulu kuphela kodwa lasezimulini ezikwenza imfihlo kwesinye isikhathi uthole umntwana olegcikwane enathi amaphilisi.
Siyabonga Nothando Sibanda. Hayi ke isikhathi asavuma ukuthi silethulele udaba lomdlalo phakathi we-Highlanders le-Dynamo sizalithulela kusasa. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha e-Washington DC.
Ukunqoba kweqembu le-Highlanders kuze ngemva kweminyaka emine leli qembu lagcina ukunqoba ele-Dynamos lapho elinqobe khona ele-Dimbare kwinkezo ye-Independence ngomnyaka ka-2011. Iqembu le-Highlanders lithole inkulungwane ezili-12 zamadola aseMelika ngokunqoba elikwenze ngesonto kuthi ele-Dynamos lithole inkulungwane ezili-92 zamadola aseMelika. Isiphathamandla seqembu le-Highlanders uNdumiso Gumede uthe iqembu liza kupha abadlali ingxenye yali mali kuthi enye ingxenye isetshenziswe ukubhadala izikwelede ezibhekane neqembu.
We try and do a 50-50 so that I can cover izikwelede zozenkumazi ukuthi izikwelede zihlalekho.
Ngolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwama-23 elimela ilizwe elinqotshwe nge-3 kanyana iqembu labosowabo elimela ilizwe le-South Africa ngomgqibelo. Ngimele Studio 7 ngobulawayo ngu-Joseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji.